sendaba ku VOA Ndebele.
Ngalivuka kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sebelithumi abantu asebetholakalele igcikwane lecoronavirus elizweni. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwezindawo.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo naleyo ukuthi sibakhusele ukuthi imali le izabanjwa njani, nokuthi izaphuma nini, nokuthi imalini. Siyathola impendulo.
Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo.
Kulokhu kuqalisa lockdown kunenge kakhulu okuhlupha abantu. Uzafica ukuthi abantu bayaphasazela lapha abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele ukuthi beye kule mpuphu endaweni ethize abantu bayasabalala bayekhonale.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi sebelithumi abantu abatholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni. Embikweni owethulwe izolo lugatsha lolu luthi kulowesifazane oleminyaka engamathumi amabili lane 24 otholakale elegcikwane leli ngemva kokuhlolwa kwegazi labantu abalithumi lantathu i-13. Umama lo ubikwa wavela kwelengilandi njalo uhlala eHarare. Bonke asebetholakale belegcikwane leli ngabahlala eHarare ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni leVictoria Falls. Lokhu sikudaba lunye. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni amavenda bathi sebehambise uluhlu lwamagama abo ukuze baphathiswe phansi kwesikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngeviki edluleyo amapholisa ayicithe impahla yabanye abathengisa ezitaladeni zeMutare, kwatshiswa amatamatisi, imbhida lokunye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo usole lokhu wathi abaphila ngokuthengisa ezitaladeni balelungelo lokwenza lokhu ngalesi sikhathi kuvalwe izitolo eziningi. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo naleyo ukuthi sibakhusele ukuthi imali le izabanjwa njani, nokuthi izaphuma nini, nokuthi imalini. Siyathola impendulo. Sicabangela ukuthi hayi, ingxenye kusiyaphela iviki nale kuyazokucaca kahle ukuthi vele kuzabanjwa njani.
Sizwa kuthiwa kumele lihambise amagama amalunga enhlanganiso yenu labo bonke nje abathengisa ezitaladeni amavenda. Selikwenzile yini lokho?
Ye, Mnumzana Gande, abantu bayakhala ngendlala ezindlini. Bathi bona akuhlaleki endlini nxa ungela kudla. Bathi bona ngabe uhulumende uyashesha ancedise ngokudla. Kwenzele ukuthi abantu bahlale endlini ngoba kulokunzima nje kusazi ukuthi abantu abasebenza kusuka esandleni kusiye emlonyeni ukuze baphile, akula mali abayibekayo yokuthi nxa kunje isimo sinje baye kuyo bathathe bathenge ukudla okweneleyo okwamaviki ephose amabili asesele. So abantu baloke bekhala silokumangalisayo, abantu bagcwele ezitolo ezinkulu khona kumalokitshini bazame ukuthi bafole bathole impuphu. Okunye futhi usizi ukuthi bathi khona na abantu bezitolo laba yibo abakhipha impuphu ngemuva, beyinika abangani babo siyayithengisa emsikeni abantu omnyama kubangela ukuthi ke impuphu iqine ngeseneli ukuthi abantu bayithole babethenga impuphu le ngentengo kahulumende le bathi yi-subsidy yabe yehlisiwe efika umuntu wesitolo ayikhweze kabili umzekelo sokuthi kumele bayithengise nge-70 pound kodwa igcina isikubo 140 pound usiya kubo 200 khona bayithenge ichiphile kuhulumende bayakhala kakhulu abantu abanye sibeze besithi ngabe kungcono-ke abantu bazithengele umumbe e-GMP ngoba i-lockdown nale ayisoze yasiza nxa kuyukuthi abantu beloke bevuka besiyafola beminyana behlangana ezitolo so kungani thiwa nje kudlalisa isikhathi yikho abantu abakhala kakhulu nxa sikhuluma nje kunje abantu abazisebenzayo khonapho koBulawayo. Yes, sikwenzile ukuthi sihambise amabizo kuhulumende thina njengenhlanganiso iBulawayo Vendors and Traders Association sesihambisile esilabo emabhukwini ethu siwathumela amabizo kuviki le edlulileyo lezinye inhlanganiso engizaziyo sezithumele kodwa abanye baloke besithi basalungisa amabizo kabakafaki emtshineni ukuthi athumeleke kuhulumende kodwa thina sesithumezile sesimelele ukuthi sitshelwe-ke ukuthi uhlelo luzavuleka kanjani njengoba ngitshile phambilini ukuthi sizibuzile ukuthi basitshele ukuthi imalini lokuthi abantu bayayithola nini lokuthi abantu abazakhetha njani besithumele thina njengenhlanganiso kodwa ngabe sisiwahambisile amalungelo-ke ukubuza nje ukuthi kanti uhlelo luyaqala nini ngoba siyava ngendlala ezindlini njalo sishona sifolile emalayinini so sithengayo siyathola imali sithengese ukuthenga sihambe sihlala phansi.
Umnumzana Michael Ndiweni ngumgcini isihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezidaladeni eyoBulawayo Vendors and Traders Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi ilizwe lingena kulanga lesishiyagalolunye uhulumende enqume ukuthi iningi lihlale ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ikhuthaza abantu ukuthi belandele lesi sinqumo ukwenzela ukuthi bengahlukuluzwa ngamapholisa. Iningi lilokhu liphuma ezindlini ukuyathenga impuphu lokunye okusilelayo lamanzi. Njalo amapholisa asebophe amakhulu lamakhulu abantu elizweni jikelele ababikwa behamba-hamba mahlayana bengelanjongo ecacileyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso le.
Kulokhu kuqalisa i-lockdown kunenge kakhulu okuhlupha abantu. Uzafica ukuthi abantu bayaphasazela lapha abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele kuthiwe kule mpuphu endaweni ethize abantu basabalala bayekhonale. Labantu nje khonokhana ukuthi bebevele bengakujayelanga ukuhlala phansi. Abanye ngabanquma bedinga utshwala njengoba sizwile ukuthi buvaliwe. Abanye abantu bebelethemba lokuthi engxenye mhlawumbe bangafika endaweni ethize bazafica indawo ethize ivulile. So abantu basabhotabhota sibila. Khonkana nje ukuthi abantu bebevele bevalelwe bengathenganga zonke izinto. Ngananzelela ukuthi isinqumo lesathathwa kungolwesihlanu ukuthi ngomvulo wakhona kuzamele ilizwe lihle livale. So ngokunjalo-ke abantu abaningi bavalelwe bengakathenga izinto eziningi. So lokhu begijima abantu besiyalelale bezama ukuthola. Uzafika ukuthi la manzi indawo eziningi ziyavalelwa amanzi kugcina abantu sebesiya ezibhoraneni sebezama ukuthi bayethola amanzi. So yikho kubangela ukuthi abantu bangahlali phansi isikhathini esiningi.
Liyasuthiseka yini ngendlela amapholisa lamasosha aphethe ngayo abantu ukubabopha nokuthi bavalelwe nje esitokisini? Kwamanye amadolobha abantu bathathelwa impahla abazithengisayo. Kungabe kule yindlela engcono yini eyokuphatha abantu kulale yenziwe?
Njengenhlanganiso ya Progressive Residents Association besivele sike saphuma ngaphambilini sikhankasele ukuthi ngabe kuthiwa kuba le-lockdown yayona iBulawayo ngokwayo njengoba ilizwe belingakabi lohlelo olunjalo. Ngakho-ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi zihlale phansi kwamalanga la aselwe ngo-16 ngoba i-COVID-19 le kuzinqatshelwe ukuthi abantu bahlale phansi ngoba nxala kube obaye besiyalelale kuzaba nzima ukuthi siye nqabele i-COVID-19. So sikhuthaza abantu ukuthi bahlale phansi. Yebo, siyakwazi ukunzima kodwa isiqongoselo sethu ukuthi abantu abahlale phansi ba-practice i-social distancing basale zindli. Naturally nga umundo zete wa banjo nga mapolisa, amalunge la oke pose, aave nga safanan la kala nga katenga nga banjo. Kulo sababu nila banwe pagicho maroli nila pana besi ya pagwe central ila nga pinga pa banwe tatuli mpali. Mbona antu abantu kumele bakunanze ile kuti katesi ku lockdown. Nga kutuwa lockdown umuntu kasale njini. Unga velu pume panje la pana, ukuza mapolisa kuchengsele kuti ndo enzayo gaifunagali. Bathi na sebesebenzi sabakubiza ngokuthi minimum force but tinesi ukukhuthazayo ukuthi la ngazo ukuthi kwenziwe minimum force yakhona amalungelo abantu empilo kahlonitsho ngenxa ukuthi the moment so ever crowd one down so ku defeat the whole purpose yokuthi babakhuze babuyele ezindlini bephilile so siyakhuthaza kakhulu ukuthi amapolice anxa sithi abamba abantu bananzele kakhulu social distancing yonalala ngoba yes lisana lawo the moment ever crowd one down kusuka kube le problem ama fines nxa abantu kuyikuthi bebe findishwa bebuyela ngekhaya kukhonokana kufana lokuthi luswazi abaye beluchayiwe lolwalo ukuthi umuntu angaphinda abuyele endaweni ethize kodwa ke sikukhuthaza kakhulu ukuthi amapolisa kahloniphe i-social distancing lanxa sebethe babamba abantu kwenza ukuthi abantu labana ngoba kakukwazi ukuthi omunye uyabe egula lomunye angakhuliyo mbani khonokana sakuqakathekisa kakhulu laba bantu siphinde sibakhuthaze futhi ukuthi amapolisa nxa sethe asesenza umsebenzi wawo most of the time amalungelo omuntu abe ngasoze alandele wonke ngenxa ukuthi nxa sofakwe erolini laphana social distancing right liyana kade ula uhlezi ngkhaya uyabungaselayo akufanani lokuthi ngakuthi ukuzihlayela ngkhaya
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba lwe-coronavirus ugatsha lwezempilakahle luthi soluvumele usiwalo weHarare ukuthi asebenzise imithi yakhe yesintu ukwelapha igcikwane le-coronavirus. Kuncwadi evele kulolu gatsha isiya kumanisipala weHarare, umnumzana Kenneth Chivije usevunyelwe ukwelapha abantu abalegcikwane le-coronavirus.
Yebo, mthokozo omuhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwethi connection esilethulela ngolwesibili maviki yonke ngo-8 p.m. kusiya ku-9 p.m. Namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abedlula inkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa emhlabeni jikelele. Kwele Zimbabwe lumkhuhlane usuthethe umphefumulo womuntu oyedwa. Silusizi zilukandaba ukuthi ngeke liyenelise ukungena ngo ngokuhlelo lolu njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini lapho okungena imitshina yokusixhumanisa ngocingo ngenxa ye-COVID-19. Lanxa kunjalo zulukandaba uhlelo luyaphuma noma kanjani. Ngakho ke akuhlanganeni kuhlelo The Connection linami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abakumsebenzi wokwamukela imali evela phandle kwelizwe bamele baqalise umsebenzi ukwenzela ukuthi abathunyelwe imali benelise ukuyayithatha. Amabhanga wonke abevaliwe phansi kohlelo lukahulumende lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uthi ukuvalwa kwezindawo eziningi ezivalisa amabhanga sokuthi abaningi abaphila ngokuthunyelwa imali yezihlobo labangane abaphandle kwelizwe besebunzimeni. Ngalokho amankampani asebenza kule misebenzi azise uzulu ukuthi sebezavula kusukela kusasa kuthi ngamaviki wonke bazavula ngolwesibili kusiya ngolwesine. Lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umkambo wensitha othengisa impuphu usuthuthukile ngamandla kulandela ukuvalwa kwendawo eziningi. Leli phephandaba lithi abanye bayavukela emadabu kakusa besiya emzileni wokuthenga impuphu kodwa ingazatholakala. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi inhlanganiso yamatitshala ezimta ithi imihloliso kanhlangula likaLwezi kumele idluliselwe phambili ngoba imfundo iphazamisekile ngokuvalwa kwendawo ezithiyeneyo ezivalisa lezikolo. Linhlanganiso ithi njalo ikhathazwa ikubanjwa ngamandla kwamatitshala okwenziwa nguhulumende othi kumele basebenze ngalesi sikhathi indawo zivaliwe ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Alibonani basakazi be-Studio 7, mina ngubhanda moyo ngiko nyama esigabeni kwamagama village ward 9 makhulela Plumtree kulilima west. Hayi thina lapha sibhekane lobuzima, ubuzima esilawo lapha yikuthi lapha siphila ngaphansi kwe-South Africa, zonke izinto sizithole e-South Africa ngabomalayitsha. Njengoba kuvaliwe nje akulanto ehambayo, asila mali asila kudla, noma ukudla kukhona ezitolo zakuthenga ngani. So abantu kulesi thule esinye esimangalisayo esingazi ukuthi noma kuthiwa sihlale endlini sidle, akulanto esizayidla, akula mali esizayithola. Ngiyabonga, ngingabi mude kakhulu, ngubhanda mina.
Sanibonani madoda, sanibonani bawo labo dadewethu, linjani khona ngapho Studio 7? Hayi thina siright, kodwa sesibulawa nje kulala ujeka ngoba sivalelwe e-South Africa. Ngempela lapho engikhona mina, ma uphuma nje abantu beyogcwala beyofuna ukudla, amasotsha abeselapha akhahlela mlaka abasifuni abantu banjani babuthane kerobayini. So hayi mina manje ngoba ngiyathanda vele ngihlezi endlini sesowethu yibo lapho engihlala khona. Siyabonga umpofu.
Yebo ku-Studio 7 linjani? Lo ngu-Mr. Mhlanga, Cloud Mhlanga lapha kwaBulawayo. Eyi, asibhekane lesikhathi esinzima kakhulu esomkhuhlane lo khona. Lobu nzima esibhekane labo kakhulu indawo yamanzi lapha kwaBulawayo. Kulamanzi and lama-lockdown lawa khona, eshi, kunzima kakhulu. Ukudla akakutholakali, impuphu iyadula, into zonke nje ziphomba ukuba matasa. So asazi bakithi ukuthi kuzolonga kanjani, but nje siyafisa ukuthi ngabe lo mkhuhlane nje uyenza udlule bakithi, ngoba lapha eZimbabwe vele sisebenzimele. Ngaphinda kube lo mkhuhlane lo, eyi, I think into eziningi ziyamoshakala. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi Studio 7. Ngomlilo ngokusebenza lapho kwele South Africa. Ngiyajabula ngokuthi eZimbabwe lalo lilandela amanye amazwe ngomthetho wokuthi kuvumiswe into yonke eyenzakala elizweni ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi kulwisana nomkhuhlane lo we-coronavirus. Kujabulisile, kuyabona sindawo yasicabanga, kodwa ngikhala ngamabutho namapholisa aseZimbabwe ukuthi mayethe athola abantu bengalandeli lezi zinqumo babe locuku. Yabenge ihlukumeza abantu ngendlela engokuyi-understand. Kanti kunini bona bazaye bahloniphe ilungelo lomuntu nabantu ukuthi umuntu uyahlonitshwa? Mhlawumbe enkantolo yekuma enkantolo abe lecala kumbe ifayini bekwenziwayo, kulokuthi bathathe umthetho bofa ezandleni belimaza abantu, besa abantu, benza yonke nje into embi emuntwini. Mina ngazi ukuthi kanti sizaze sifunde nini ekhaya. Ika awuthini bazaze bafunde nini ekhaya ukuthi amapolisa lamabutho ma ukuthi umuntu uphuma esandleni akakwazi ukulandela imithetho, uyahamba ekhoti. Ikhoti yiyo ezomgweba ngaleso sigwebo. Kulokho abakwenzayo bonke bathatha umthetho bawufaka ezandleni, abantu. Akuyona isolution yokuthi nje umuntu abeshaywa ngaleya ndlela enzakale ekhaya. Akazi ukuthi kathi izophela nini le nto. Bengicabane mhlawumbe ihamba nomnumzane umkabe, kodwa hheyi, ngiyakubona lalana indoda u-Emmerson Mnangagwa ewupresident khona njengamanje iyaphambili le nto. Sise problem enkulu kakhulu ngesimo sokunqaka ukuthi abantu laba abalandeli imithetho yokuthi umuntu ulelunge. Bona uma ukuthi umuntu wonile bahambe ecourt, emzakamu ecourt iyenza intando yayo. Niyabantu abafundile, nothi bona ukuthi ebilimaza abantu benza yonke into embi engabonisi ukuthi singabantu kodwa silodlame nje singabantu nje abaziwa ukuthi izimbabwe lizolo dlame akukho kahle mani emehlelo amanye amazwe. Ngiyabona
mina ngumisa Swanda into engiyibone lapha ijombe lapha ezimbabwe ijombe ngifike emavenkeleni lapha emashi but ngiyobona lapha into enkingeke lapha manje yikubana abantu ngamaphasti 6 abachayo bachayiwe sibili abantu ngendlela ebuhlungu but abantu laba abahla abashayiwe abachaywa those people abantu bechaya i-right police namaregular labana amapolisa lawo bangazivikelanga kade bengazivikelanga kona lapho ngihlule ngingabona ukuthi hhayi ayisikho ngendlela e-coronavirus yona leyi amapolisa ehamba echaya abantu bengazivikelanga then abashaya abantu emabhawa futhi abashaya amabhawa lawa bacitha bathi bacithile abantu abana bangena babese beqalisa ukuthi bedlale sinuka behleka khekhekhe then into le manje nxa injalo ukuthi khona amapolisa wona akhwalisa ukuthi wona ahleka bedlala isinuka bebaningi ngingakhangela laphana banshayi but ubona with that protection ukuthi bangiyenze into enefanele ukuthi mina ngifanele ukuthi nxa sengiyisibotshwa ngifanele ukuthi ngiye ecourt la bantu then bedlala isinuka isinuka leyana ibidlala namapolisa angu-10 so ukuthi light nxa beshaya umuntu besitshayela ukuthi kade sihlezi singu-4 besitshaye ukuthi indaba sihlezi singu-4 akuvunyelwa ukuthi sihlale singu-4 sime sicithane sicithane ngendlela yena leyana ukuthi omunye nangale nangale kodwa hhayi bona sezadlala isinuka bengu-10 bemile kusho ukuthi wona yibavunyelwayo yini kumbe thina isisizongo thina isisite mkhuhlane kumbe yona ubona yibona mkhuhlane ngoba bona abazinazi uyubadlala le nto leyo ukuthi wona bayenza into yona leyo ukuthi wona babebuthana bebuyele mota yabo begcele itruck bezochitha abantu then bebuthana beqala isinuka so lokho akungiphathe kahle akwazi ukuthi igameli ithini ngakho.
Lawo ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBhilitane umnumzana Boris Johnson otholakale elegcikwane le-coronavirus ubikwa usegula kakhulu esekubangele ukuthi asiwe kungxenye yesibhedlela sabagula kakhulu i-ICU. Izizalwane zakweleTurkey zibikwa zikhathazekile kakhulu ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kodwa umongameli Recep Tayyip Erdogan uyala ukuthi ilizwe leTurkey livalwe njengamanye amazwe omhlaba amaningi. Ke sikhangele ezivela kweleMelika. Sebesedlula inkulungwane ezilitshumi i-10,000 asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus ngapha kweleMelika. Lokhu kwenzakala iziphathamandla zalelo lizwe zisithi uZulu kumele akhangelele ukudansa kwenani labazabanjwa ligcikwane leli kumaviki amabili alandelayo. Lanxa ezinye indawo eziningi ezibalisa izikolo, imisebenzi lamabhawa zivaliwe, uZulu uyavunyelwa ukuphuma phandle ayedinga indingeko. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe umumo welizwe leMelika ngalesi sikhathi sobunzima.
Lapho sikhona lapha e-Indiana, into eziningi zimile, stand still. Imisebenzi eminingi, ama-sporting activities, ama-church, anything nje okuhlangana khona abantu, sokuthi abavunyelwe ukuthi kuhlangana kube labantu abangu-10, between 10 and 25, that's the most in any place, ngenxa yento yona le i-coronavirus.
Manje ezitolo lapha kumi njani? Sizwa kuthiwa kukhona osekusilela okufana lamaphepha okusebenzisa ezambuzini.
Yeah, lokho ngiyabona kube jikelele, kodwa sokuyafuna ukuthi wadinge sibili, wadingisise, kodwa hayi, kuyasweleka sibili, ayashoda sibili. Ya
kahle kahle, kanti vele amaphepha wona la asetshenziswani?
Ande ngamaphepha nje ukuthi kuyezambuzini.
Ukuthi azasilele lokho ayisiko ukuthi abantu bacabangela ukuthi azasetshenziswa ngezinye indlela na?
Hayi, ukuthi azasilele anti leli lizwe eliphucukileyo, akula ma-newspaper, akula hiya. So leli lizwe eliphucukileyo vele injayelo yabo ukuthi bahlala bele nqumbi yamaphepha wona lawa akuya ngaphandle. Futhi njengoba kulama-flu futhi angithi uyabona ibaba besulamakhala njalo.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni le-Ohio.
Traveling up the mountains one day, and suddenly I heard a voice come to I and say, behold, I come quickly to pay every man according to the work that he has done. And I know that it was
emnandi ingoma ye-culture isigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani, khe sikhangele inhloko zendaba. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawa ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta ntambama ngo 7:30. Libe lelanga elihle.